Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesithathu mhlaka 10 Nkwenkwezi 2023 ngopraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabona kunazelele ipressure esemasini ikwase yokuya ngendlela abakuya ngayo ngoba akususe ukuthi manje kuyegandisa kanjani kulolu yomhlolo ngaso ngezindlela izanti ezingamukutshela ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kulandela ukukhonana kokukhulu kwabantu abaningi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule izikondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempila kahle.
Amanye even besenza ilima uyakuthola ukuthi uyenza ilima ngakonjeni ayenze ilima okuthi uzathola abantu bakhona baphiwa amabhorabhorabhora empanje thina senzeni njengama-villages.
Amapolisa wewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana lezidalwa yikusetshenziswa kwezidakamizwa. Abenhlanganiso yentathele izindaba zakwamanye amazwe i-Association of Foreign Press Correspondents bamanyanela benkampani elungisa amanamnede e-PepsiCo ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini eziphathelane lokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukukhonana okukhulu kwabantu abaningi elizweni, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempilakahle ezifana lokuthenga izimoto ezithwala izigulane ama-ambulance, imithi yezibhedlela lokunye okokusebenzisa. Uzulu uhlabe omkhulu umkhosi izolo kulandela ukuphuma kweziqondiso lezi kugwalondaba lukahulumende olwe Government Gazette. Iningi belisithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kazulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engabi senziwa iziphathamandla zakhe efana laleyo eyabangela ukuxotshwa kwaye ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo umsebenzi. Kodwa unobhala omkhulu ofisini kamongameli umnumzana Mishek Spanda uthe uzulu kumele achaye iziqondiso ezilezi indiva ngoba zifakwe kugwalondaba lukahulumende uMnangagwa engakwazi ngokunjalo uthe azikho emthethweni. USibanda uthe uhulumende uzaqhubekela phambili esazisa uzulu ukuthi usebenzisa njani imali kunhlelo zempilakahle njengalokho bekuvele kusenzakala. Wengeze wathi basaphenya uze babone ukuthi iziqondiso lezi zivele ngapi uMnangagwa engakwazi. Kodwa ocubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende usezama ukucatsha ngomunwe.
Yokusegeleni ukuthi sibone ngathi uhulumende wethu ngabona kunanzelele ipressure esemasini ikwase yokuya ngendlela abakuya ngayo ngoba akususe ukuthi manje kuyegazisa kanjani kulolu yomhlolo ngaso ngezindlela izanti ezingamukutshela ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani esokudla lazo singakwazi. Kuyatshengisa ukuthi ma uhulumende esenjalo kakasebe njengohulumende obambeneyo uthi ukuthi izwele liyantengantenga yosiba losihlupho olulengehlanayo ngezindlela uhulumente amakhona wathi awuchatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube nani inothisethikhithwa esithi ubuyisele emuva lokade kusokukhithiwa.
Ukhona kungenzeka kanjani baba Sibindi ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena uMongameli Mnangagwa engakwazi?
Khona oko okungenzakaliyo kunazeleka ukuthi nxa into izaba ngumzwanilagazethe inesigaba esiphakathi siyamaphethisi njalo kwalesi sigaba endaweni yanengofisi engenawo leyo nengofisi izifike ekugcineni kuthi yena ngokwakho umongameli akubhalise lokho so nase bekhuluma vela kuzise ngendlela kuthi ukuthi bazama ukusitela bengayibela kule mthetho eminingi esiyabhasayo ingena ngegedded dog yikho bazama ukusitela khona kodwa we are saying ilizwe lezimbabwe liyabasithize swazi abakhuluma iqiniso ukuthi hhayi nabana ukhona ebele ngqondo yake ukuthi akhange ukuthi benzelenzo zecrafting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hhayi uZulu kunanzelelo wenza umsindo bakwelemoya abavume ukuthi bacolize lapha abaphathi bephambanise khona asizokulungiswa kodwa bengajadi ngokuthi upresident bengakwazi sibona ngathi ngokwenza njalo abantu bezimbabwe basibamba njani leso babona ngathi asicabanga kuinto ebuhlungu naleso
alubana kaze sulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lo mthelela bani elizweni kakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi impahla yezibhedlela ama-ambulance bekungasoze kube kusaziswa uZulu
imboze emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sokule ngozi vele eZimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption bese kuzaba nendlela ezinenge zokubana lezi mpahla zithengwa semthethweni kube lokutshontsha okunekube kuzenzakala kube le-corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osafanelanga njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumeni zingama-public funds uZulu bese kuthiwa angatshelwa yikuganga vele khona okona kodwa okungavunyelwa eZimbabwe okungavunyelwa umhlaba wonke so ke thina njengeZimbabwe besesifuna ukuphila ngendlela leyaneyalemuva sesedlala ezonsuku leyo nto bengabayivunyelwa ngoba ile ngozi yokuthi yonke imali esesithengiswe ngabantu yasezohulumende ngama-public funds omunye nomunye isihlalo seZimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho so iqinisweni vele linto lingasozisebenze ilizenza ilizwe lelithwene futhi ngamandla okuya nendoba vele singabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption iy'nto zabo zezinyazihambi kuhle akula-transparency
umnumzana Ambrose Sibindi ngocubungula ezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ekhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlengulwa kwabantwana kanye lalezo ezidalwayo ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Izakhamizi zikaChechete eMathebeleland North ezibe lomhlangano namhlanje bezikhala ngokwanda kwezehlakalo zokudlengulwa kwamantombazana kanye lodubo lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. Unkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba iabuse umntwana emrephile sibubona ukuthi umntwana urethiwe nqeyabe lama 9 12 to 12 years khonapha but uthola ukuthi umama uyabekwazi uzo sokuthoka nomama ukhitshela inkomo ngubaba embadala ukuthi engayireporti kuvala icala umama ezivalelele umntana wakhe elalelo baba ubaba ethi mama nyakubhadala inkomo ungayikhulumileyo ndaba so thina kasokusihlukumeza ukuthi khathi manje umama yena umamzala umntwana ehlule ukuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto but iphelele emoyeni nje iphele kuzala kwesikhathi umntwana ibe mbona ukuthi umntwana nangusifanalelo baba but iphele emoyeni esigabeni kuyasihlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho kakhulu kakhulu but sesifanze ukuthi seyithini umnikazi wendaba ezithulela.
Umnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.
Omama babe sisaba ukuthi kuthiwa ubaba nxa eselile lo mntwana bathi khona na ngingathinga ngizaphelelwa ngumendo ubaba angixotshe ngiyedubule but nayintoindimpi.
Usabhuku we-BH37 umnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into enginanzelela mina ukuthi singazi sibe siyathethiswa kumbe kulomthetho izinto lezi zithengiswa local ezitolo emalayinini ethu. Amanye even besenza ilima, uyathola ukuthi uyenza ilima ngabo njenge. ayenze ilima ukuthi uzathatha abantu bakhona baphiwa amabhora bhora bhora empanje. Thina senzeni njengama-villages.
Lawa mazwi abuye agcizelelwa njalo ngumabhalane uNdlovu.
Umntwana esithaleni njengocalaceleni kulesi njengoba bakhrosa khona phezambia bese azithathela bakhrosa ngamaduzo zabo zena leso. But asesikule sikanka futhi okunye umngane kaumngane wembanje akusethiwe mbanje sokuthiwa yisikanka sibadaka wese abantu abasahlonipha uhlanga la kutshela idoda ekuthela inhlampe esisabekayo ungavele bezidakele umntwana grade 6 to 7 sebekhula benjalo basafunda esikolo sebevele sebezihlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Chipofeya ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile yiCrystal Meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale yiloba ngubani ozatholakala ethengisa okudakayo.
Ukuze wami umntwana angathatha ama-drugs uyabuya azofundisa wakho afundiso lo umuzi wonke sofile hanti ikhathethethe village yonke sefile hanti because of mina engihlanyelayo imbanje zami engiphekhayo isigodo khaya sami engiphekhayo ithototho yami engiphekhayo kumbe wengithengisayo intshengo hanti utshwala vele kwathiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural functions ethu kodwa asivunyelwe ukuthengisa.
Lolu dubo lezidakamizwa alugxilanga kulumango kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke jikelele. Abezetherapy bathi sebebophe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 lokhu ebeqalile uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthathwa izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa elupane, abafecakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqitshweni kwemhlangano wanamhlanje, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe Child Protection Committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama neighborhood watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Imele iStudio 7 ngekomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Abongi sebetheba sebetshele uhulumende ubana akabaphe iholo elingamadola ngamakhulu ayisishiyagalombili lamashumi amane emadola lemelika US dollars 840. Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lonke isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonone ngungaphi wa incwadi zabo zokuqeqesha lapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenza kuhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubikwa ebahlawulisa amadola ngamakhulu amathathu emadola emelika okuyimali abangayenelisi ukuyithola. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lokhe isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonona njalo ngokungaphiwa incwadi zabo zokuqeqetsha lalapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenzela uhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubahlawulisa amadola emelika angamakhulu amathathu i-$300 okuyimali abathi kabayenelisi. Kobulawayo ikomiti yezempilakahle ibisa sibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhlanje lapho abangwe abathole ithuba lokwethula izikhalazo zabo. Umnumzana Bhekumuzi Ndlovu umongi uthi uhulumende kumele aqakathekise izisebenzi zakhe ngokubanika iholo elihambelana lomsebenzi wabo langokufunda kwabo.
Njengabongi ufanele sikhumbuleke nguhulumende, uhulumende ehlale lokhe ekhangela izikhalazo zethu ngoba isizo zikhalazo zamanga kodwa kuyizinto zeqiniso. Akwenzi ukuthi umuntu ethi yena ekhangele impilo yomphefumulo womunye umuntu kodwa ebese yamukela imali engamsebenzeliyo empilweni kuba nzima ukuthi esebenze. Ngakho-ke uhulumende kufanele iqakathekise abasebenzi bakhe ebanike iholo elihambelana lomsebenzi abawenzayo ongumsebenzi omkhulu kakhulu ongafanelanga uthathele phansi.
Unkosikazi Sanele Moyo, umongi, uthi kungalesi sizathu iningi labongi sebebaleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Ukuya phesheya kungcono kakhulu ngoba kathesi imali esihola yayikwani lutho asenelisi ukuthi sinakekele izimuli zethu. Kunje sowezikolo zivuliwe kufunakala ama-school fees ebhadele aphelela. Ehluleka lokho abantwana bayaxoshwa ezikolo ngapha siyabe sifuna ukubhadala amagetsi lamanzi ezindlini. Lohulumende kasikhwezelanga iholo la last month asazi kumbe sitshiyelweni thina. Lokhu kusenza sibe demotivated lasemsebenzini.
Unkosikazi wakhekile jele uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba umqhatshi angezelele iholo.
Imali esingayamukela kuhulumende nxa sesithe usehlulekile $840 ukuthi vele sishone sikhuluma nge-RTGS leleliwa ivalu nsuku zonke akwenzi vele kuyasibisela emuva. Khathesi nxa ungakhangela i-Nurses Council vele imali yakhona ifakwa nge-US dollar. I-verification fees $300 and even lama-practicing certificate ethu ephegwe nge-US dollar sibhadala nge-prevailing rate eyalelo langa. Vele okusho ukuthi vele i-salary yethu sokumele ibe in-US dollar. Ngaphandle kwalokhu vele i-exodus yamanesi izaqhubekela phambili.
Asanelisanga ukuthapha ilwizi likamnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association izina esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, kodwa uchaze ukuba abongi bakobulawayo batshele ikomiti yezempilakahle ukuba uhulumende kufanele aphe abongi iholo eliholwa yilabo abaphetsheya kwelizwe, okutsho ukuba bakhangelele amadola azinkulungwane ezimbili zemali yeMelika, i-$2,000. Esithi lokhu kuzakwehlisa inani labongi abatshiya umsebenzi besiya phandle kwelizwe. Ingcwethi ezibona ngamalungelo ezisebenzi zithi ukuxoxisana kukahulumende lezisebenzi zakhe kuyinto eqakathekileyo njalo ehlala isenziwa, kodwa impumela ayikaze ithokozise izisebenzi ngoba zibona kuphela umqhatshi esenza umathanda. Uhulumende uvame ukupha izithembiso ukuthi uzakhangela izikhalazo zezisebenzi kodwa engaphuthisi izithembiso lezi. Abongi labongikazi abaningi sebechaphe ingcele betshiya imisebenzi elizweni ngenxa yeholo elingabaphilisiyo njalo belanda amathuba ongcono kulalawa abathola elizweni. Abongi bakhala ngokuthi akusebenzeki nxa bezamele bacabange ukuthi imuli zabo ziza kudlani, ngapho kumele banake imphefumulo yabantu. Abanye njalo bathi sebephila ngokuthengisa khona emsebenzini okuyikho okubaphilisa ngcono kule mali abayiphiwayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abehlanganiso yentatheli zindaba zakwamanye amazwe e-Association of Foreign Press Correspondents bamanyene labenkampani elungisa amanamnede e-PEPS Company ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini ezibhathelane lokulima. Lezi zifundo ziyabe zigxile ekucebisaneni kwezokulima ngodubo oludalwa yikuguquka komkhathi, i-climate change, ole regenerative agriculture. Umbuzo omkhulu osemlonyeni yabaningi ngothi kuyini sibisibili i-regenerative agriculture njalo inceda njani abalimi. Uhlelo lwezifundo lolu luhamba phansi wendingimba ethi regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Lwenziwa ngesikhathi kulokukhathazeka okukhulu emhlabeni jikelele ngenhlupho ezibhekane lomsebenzi wokulima kungenxa yokuguquka komkhathi. Abaqoqa lezi zifundo bathi zihlose ukupha ithuba intatheli zindaba ukubana zithole ulwazi olujulileyo ziluphiwa zingcweti zokulima osomabhizimusi abezemfundo ngalolu hlelo olweregenerative agriculture. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden weleMelika ugqibe umhlangano wakhe lenkokheli yamadale womabili awePhalamende athi eleSenate lele House of Representatives izolo kungela kuvumelana edabeni lokwengezwa kwesikweledi zelizwe. Abakade bekulo umhlangano owenzelwe esikolweni sikaMongameli eseWhite House eWashington DC izolo bavumelene kodwa ukuhlangana njalo ngolwesihlanu ngodaba lunye. ingcwethi yezicubungula izomnotho zithi amacele omabili xa engasavumelananga kuza kutsho ukubana elemelika liza kwehluleka ukubhadalela izikweleti zayo okwakuqala embaleni yaleli lizwe. Kuzoba labanye abakwamanye amazwe ababuthene emngceleni welemelika lelemexico bemelele ukususwa kweziqondiso ezabekwa ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwelemelika zokwalela ukungena kwabantu elizweni ukuzodinga ukuphephela. Lesi siqondiso sima ukusebenza kusasa mhlaka-11 Inkwenkwezi, kodwa uhulumende welemelika uthi ukususwa kwalesi siqondiso akutsho ukubana amasango wonke emingcele yonke yelizwe izahle ivulelwe umuntu wonke. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa lonkosazana Nobuhle Ajiti. Unkosazana Ajiti usanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg kwele South Africa otshiwe elengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Asimzweni exoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Siyaxolisa ke bakwethu, imtshina yethu singani zabuyela ke
ngesikhathi senguquko. Kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lizagcwala ke lapho sesizalethulela ke ingxoxo enziwe nguGibbs Dube owe Studio 7 lonkosazana Nobuhle Ajiti oseSouth Africa, yena ke osanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg khona ngale ngaseSouth Africa otshiwe lengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe.
I-organization le ithanda kakhulu ukuxhasa abantu abaxakekileyo ngezempilakahle, abantu abaxakekileyo ngesimo somnotho, laba abahlala esitrateni nalaba abashoneleyo abangela plani ukuthi bengenza njani ekuhlanganiseni ukuthi bayebeka.
Singathi luqhubeka njani uhlelo lwakho lolu?
Ngingakubeka ngesimanje ngingathi ngisebenza nge-yellow line because anginayo i-organization engixhasayo kulo msebenzi lo engiwenzayo. So isikhathini esiningi ngisebenzisa amandla aphuma kwelami ipokethi and namandla aphuma kulaba abalandeli bami, especially laba baku-Facebook.
Bajale ukunceda njani abalandeli bakho bona?
Uma ngihlangane nomuntu onenkinga embona ukuthi le ngaphezu kwamandla wami, ngiyakhulumisana naye lowo muntu. Uma uma ukuthi athathe isithombe ngiposte laphana ku-Facebook, ebese ngibhala udaba lwakhe lonke nama-details okuthi utholakala ngaphi kulaba befuna ukuzibonela ngawo amehlo, and then bese sibona ukuthi thina sixhasa njani mina nabo abalandeli.
Kusukusela ngesikhathi lapho waqala khona uhlelo lwakho lolo, siwuncede abantu abaningi kanganani?
Especially kulaba embahambisa ekhaya ebengababala kakhulu. Last year kuphela sigcine sesihambisa abantu abafika 44 abasuka from Esterden besiye ekhaya, nabaphuma ezindlu nabaxakekile abangasakwazi ukubhadala irenti besiya ekhaya. All in all bekuyi-44 this year only. So far abantu esengibasizile ngokuba ibisele emakhaya kubo, both abalapha emzansi nabasekhaya kithi kwele Zimbabwe nasemalawi le-Mozambique. So sebefika 18.
Singathi ukanya likhuphuka inani labantu abangani bathwele nzima khona ngapho eSouth Africa. Kume njani?
Uya kusiba wesi ngoba umambekile maybe lokhu ukuthi like ungachasa umuntu layo uyathola amafoni number akho la anikezelwana nawo nenkinga. Bonke begcina sebengigcwalelwa. Ngabe kwenzeka ndibonise ukuthi i-inbox yami igcwele njani. Ngelanga I get more than 800 inboxes abantu abadinga usizo. Isiza indaba ye-school fees because nokufundisa abantwana especially abaxakileyo abahleli ezindlini bengayo esikolo. Or labo kuthiwa balala bengadlanga. Emdeni yabantu abalala bengadlanga. Indaba yesimo somnotho ukuthi ubanise lahlekelwe umsebenzi. Kumbeni njani kube lela abahlala esitaradeni siza abaningi kwakuyilabo kuthiwa balahlwa izihlobo or basuka baphelelwa yikho konke bagcina sebezibona besesitaradeni baningi kakhulu and to a point yokuthi I'm failing to keep up lam ngigcina ngasakwanisa engasenelisi okungifosa ukuthi sometimes ngivuke lami ngicima ifoni ithi lami lokhu lami angisakwanisi.
Yes, sizokuthola kusanda ukunceda ubaba ofelwe likhosikazi lakhe.
Ngathola i-tip off ngomunye umuntu owayesuka esifeni. Ethi lapha asuka khona esifeni uthole kulusizi lodwa, uthole ubaba olomntana omncane ona 2 days, nabosisi bakhe. Esifeni sakhona ubaba lowo beshonelwe unkosikazi. Unkosikazi washona engagulanga, waphonguba nama-complications, eqeda kubeletha. Esefikile endlini wasuka washona echumntwana ole 2 days. So ifamily le beyivele ifamily nje engekho right, bebezihluphekela okokuthi even umntwana abe-first born ina-9 years manje ayikazi yena sesikolweni. Bebenga-afford even ukuthi umntwana esikolweni, bebengabantu vele abakolodala lapho abahlala khona bevele bedonsa nzima. So ukufa kukankosikazi, ukushona kukankosikazi kwenze kwaba wesi for ubaba. So ngaya khona ngaya-check isimo ngathola ukuthi vele lokhu abantshela khona yikho ngoba ubaba ngamthola efide umntwana amanzi ngesipunu kusho ukuthi kwakungela yona i-feeding bottle igula lokuncelisa umntwana kwakungela ama-pampers kungelani ngoba isifo sikamama sasuka sajuma wonke umuntu nje. So sasesibuza ukuthi singasiza ngani, basho bona ukuthi yona yokuyabeka unkosikazi ayikho, yokuyabeka umama ayikho. So singaqala noma singaqala nge-emergency yokuthengela umntwana obisi nama-pampers nani, but inkalakatha yile imali yokuthi bayebeka umama ekhaya.
Unkosazana Nobuhle Ajiti, umqondisi wenhlanganiso yeNobuhle Veggie Foundation. Lapho ke limuzwe exoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa ecingweni.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America, sakaza sise-Washington DC. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabamaphepha okuhlala kwele South Africa asephelelwa isikhathi awe Zimbabwe exemption permits ZEP. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke. Kodwa ke engiza kwenza singeke hlukani izihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kulandela ukukhonona kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uZulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempila kahle. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisa nalizakamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethula namhlanje olivalelisayo ngupractitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.